Indaba yamanzi emajawundeni iyahlupha kakhulu sikhathazeka kakhulu abantu. Sikhangelele ukuthi amanzi nga amanejwa yi-Municipality of Gwanda. Ngokuzaba kwesinye isikhathi kube lula kuma residents ukuthi bayenelise ukubalanda ngoba i-Municipality of Gwanda ilama councillors asuka kuma wards ayiyo avotelwa ngabantu bekhangelele ukuthi balungisele abantu inhlupho zabo. Okuhluphayo okusuka kudidise abantu ingqondo ukuthi at the end of the day amanzi la asuka kuzinwa. Okusuka kube nzima kakhulu ukuthi abantu akula umuntu osebenza ezinwa owavotelwa ngabantu ngama residents ngama wards ngawadi ukuthi babakhangelele inhlupho ezibayihlelayo. Okusuka kudidise abantu ingqondo kakhulu emajawundeni ukuthi i-government is very aware nge-situation le khona e-affecta iGwanda also e-affecta le-Bedi Bridge. Ngoba singase sikhangele kuziqinti zeMathembeleland South ngapha. IGwanda le-Bedi Bridge, those are the only places elokhu zisele zingaphansi kwezinwa. Amanye amadolobho sathatha ukuprocesswa kwamanzi sebezenzela. But la amadolobho amabili kusuka kumangalise ukuthi kungani i-government isuke be totally silent ngakho amanzi lokhu engaranwa yi-municipality ngendawo ngendawo.
Yena uhulumende uthini ngodaba lolu?
Sibesikhangelela ukuthi amanzi la avalwe last week. Sikhangelela ukuthi maybe i-government somehow izaba khona lapho ezangenela khona. Kodwa kusuke kudidisa abantu ingqondo kakhulu kubahluphe kubapheyine kakhulu ukuthi i-government is totally silent about it. And kathesi i-government yiyo ekhulumileyo nge-department ye-health besithi bona amanzi ukuze i-COVID-19 ivikeleke ukuthi abantu bageze ngamanzi i-running water. But as it is iGwanda sikwanise iviki bengelamanzi. Ukuthi abantu sokunzima ngoba endlini ukuthi umuntu angene phakathi kwe-toilet azincede e-toilet kungelamanzi akusayivumi.
Manje zona izakhamizi ziphila njani nxa amanzi ayabe evaliwe?
Sikukhangelele kakhulu ukuthi i-government nga ingenele. Kodwa kusuka kusihluphe kakhulu ukuthi i-government ithule akula lapho ekhuluma khona ngokuthi izayenza njani. Sokuze kwakwana amalanga athize iviki siziphela i-government ithulise ithezwi abantu bengelamanzi okunatha. Benatha abanye sebeze besiya emfuleni kulomfula okuthiwa umchabeze okuthatha khona abantu khona amanzi. Singakhangela umfula lo umnyaka lo mnyaka kulabantu abafela khona phakathi bedonswa injuza. And i-government iyakwazi lokho baningi la kulamapholisa amaningi esafela phakathi emanzi edonswa injuza befela khona ngale. Kodwa yikho lapho abantu khona sebehamba khona besadinga amanzi ngoba akusela enye indlela abangathola ngayo amanzi. Okuyinto ezizwa ubuhlungu. Yebo i-Municipality of Gwanda izamile ukuthi kube lama-boreholes lapha lalaphana kodwa ngenxa yokuthi ama-boreholes malutshana amayangkhona akhupha amanzi angayeneliyo. Suka kube nzima ukuthi abantu basitshone belayinile beqede ilanga lonke belayinana amanzi. Uthola ukuthi abantu sebehlangana kodwa i-COVID-19 ithi yona i-social distancing kumele iqakathekile. But ngendaba yamanzi abantu sebehlangana babe ndawonye lama mask ngendlela yabe sigqoke ngayo sekupho ngokugqokwa nje kona lokho ukuthi umuntu sejahe ukuthi athole amanzi abasakunanzeleli abasakunaki konke lokho okwempilo kuyinto eziswa ubuhlungu kakhulu.